Ngabe kuyinto engcono mbijana kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube lendlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala njalo kuqakathekiswe uhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezano PF kunanzelele njalo ukubana iANC yayilobungane lezabu hatshi lezani so ngaqakatheka ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu lakufoma Zipra behlangane njalo lenhlanganiso zamachechi behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu ngoba bengehluleka ukwenza lokho uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela izano PF sokuba uqakathele ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu njalo ke bokuqakathekile ukuthi ucace ubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini
yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe
mbona ngazano impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela kudlwangudlwangu bezano PF okwesibili kungaba njalo le all stakeholders dialogue ukuxoxisana kwamabandla atshiyeneyo kwenhlanganiso ezitshiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe udubo lwelizwe kuludubo lomkhonomi kuludubo njalo kwezombangazwe kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitshwa kusukela ku-1980 kuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle izano PF ayibusi kuhle isibusa njengempisi lokhu vele yakuqalisa kudala so ngibona azanenye impumelo yokuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi lombusazwe lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugu Round.